Mina ngihlale ngendaweni yase number 3 izulu line okuyisimanga ukuthi leqala lifuna ubusuku bonke but lazoba serious ngama 5 AM ekuseni okokuthi in 3 hours leqala ukwenza ama-flash langena ezindlini ese number 3 then endaweni yase number 1 khonapho ewandi la khukhula izinto eziningi ama-properties endaweni ekufaka usema-eni langena phakathi kwezindlu ukuthi lalifika kuma-window levels sifulosi so-much property then endaweni yasema-F enumber 1 again lenza into efanayo endaweni yasesendela then lase-DRC empumalanga nje liliningi kakhulu kokuthi asikaze sibe lezulu elinjalo endaweni yase-1.
Lina-ke alizange likhukhulelwe impahla lokunye okuthiyeneyo?
Impahla zaba damage ngoba kweyethu indawo izulu belinetha ingena phakathi ngilange inyango lobivaliyeke ngena ama-properties amaningi abe manzi aphula labo thina ilakhethi ukuthi sihlezi angazani ngaphezu nyana mbijani but laba basezindlini ezisephizandathi abahlezi ngaphansi impahla eziningi zakhukhula.
Pho-ke ukudla kwenu akuzange kuchaphazeke?
Njengokudla lapho yikho lapho kwaba buhlungu khona ngoba yonke into yayimanzi nje uma sikhuluma ngokuthi window level andiyahle libona ukuthi loko kwalikhishen yonithi kungathiwa window level siyabi siya ngathi lapho esisuka khona ukudla ukudla okuningi kwaba-4 use sivele kakhulu sikhala ezimbabweni lapha sikhala ngemilinye impuphu yonke nje sikhuluma sinje le mpuphu yakhona ayitholakali lezitolo sesisonge ukuthatha yona le sizama ukuthi sifomise sigqogqozele abantwana ukusibeli.
Akulabantu abalithembise ukuthi bazalinceda yini?
Akula so far especially number 3 akula ngisho lo yedwa simbonileyo ofikileyo ngisho lezindlini esihlala kizo ezekhampani ngisho bona bekhampani ukuthi beke bebuye bezobona they just went kuma-areas anjengabo number 1 lakulapho kuseduze le-town khona but thina esingapha kuma-compounds labesihleli khona kubo ma-quicker akula abafikileyo siyasikhame ngishe.